Endabeni zethu lamhlanje abantu abaningi bathi kababona ukuthi umnyaka lo uzabalethela inguquko amapolisa lamasotsha abaxabula abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party abajangisele ZITF ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuleka labanye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngosuku lwakuqala lomnyaka ka-2018 kuyini elifisa ukuthi kwenzakale eZimbabwe cela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo ngo-5:15 PM ngu-Live Talk lamhla sixoxa ngomnyaka ka-2018 lubona njani umnyaka lo thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.